ngizakunazelela ukuthi abameli bethu abalutshwana yibo asebeke badlula kulokho kubhalisa kumbe ukukhethwa ukuthi yibo abazancintisa. Abaningi bakhona-ke ngabantu abangakaze bakhethwe ukuthi bancintise. Kuqakathekile ukuthi nxa sisiya ekhetheni olunje sihlomisane, ikakhulu lalabo asebencintisile ukuthi baza kuncintisa njani, baza khuluma lani njabantu. Sibumba izimilo zabo ukuthi nxa sebesiya ebantwini bazitshengisele ukuthi bona bangabantu abamelani. Njalo nxa siya kulolu khetho thina sithi thina siyithi nje MDCT esikulwelayo, esiza kulwela, esizabalwela khona sikuphi, esingathi-ke sithini yethu ekade siyabanika yona ukuthi basebenze ngayo. Ithini yethu-ke siyivumelene kade sibanika yona, ithi yona devolution is the best pathway to deliver equal opportunities for all, yikho ekuchoyo. So yikho kade siyakutshela ukuthi abantu-ke nxa sisiyatshela abantu ukuthi abantu bazwisisise ukuthi lokho kuchoni, baza kubeka kanjani ebantwini, abantu ukuthi bakuzwisise ukuthi abaza kuthola, abangakuthola njalo okuloncedo kibo kuyini. Yikho kade siyabahlomisa ngakho.
Ngamanye amazwi, umbiko wenu omqoka, indikimba yenu kulolu khetho yikuhanjiswa kombuso ezabelweni, i-devolution okhuluma ngayo.
Yiyo kanye esikhuluma ngayo, ngoba uzakhangela ukuthi sine-deliberate policy eyokuthi-ke lapho esikhona, lapho esihamba khona, le parlamende abakhethwa bayingena ephalamende, lalabo abazakhethwa bangene bamele amakhansila, kufanele bakutsho ukuthi hhayi amandla abevele esuka ehlezi eHarare. Sithi thina hhayi ivoti yethu eyakhathesi kayitshengisa ukuthi hhayi amandla kawasuke eHarare aye ezabelweni.
Ibandla le-ZANU-P F esikhathini sonke lesesedluleyo belisala ukwamukela umbuso wezabelo, kodwa ekhuluma eseGwanda lamhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise abantu ukuthi uzakusa amandla ezabelweni, i-devolution iyeza kibo. Ngezinye indlela leli bandla selisamukela umbuso wezabelo, uthini ngalokho?
Hayi, silokuqiniso lelo, ngoba ngiza kutsho ukuthi yindaba sithi silaqiniso. Okwakuqala, uMgabe njengoba wayekwazi ukuthi ikhona leyo i-devolution of power constitution, yindaba engayifakanga. UMnangagwa uthe engena simbone e-appointa ama-residence minister, nxa kuthi wayeqinisile ukuthi khona uselandela umthetho uzayifaka njengeZANU-P F engaqambi manga, yindaba singambonanga esithi ku-MDC kayi-appointe ugavena uemasinosi, ngoba yithi sawinayo esile mvumo ngendlela ye-devolution yokuthi sibe lo gavena.